Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuNkwenkwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Kulabanye abakhala ngemfundo yabantwana.
Akula ma-radio, akula ma-television, ne-network yangkhona iyahlupha.
Kuleziphathamandla zikahulumende ezithi alamanga amalunga ebandla le-MDC athi athunjwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe.
These abductions are being used by opposition leaders to ensure that the government has a bad image, government is seen as torturing its citizens and breaking international law.
Ukuthunjwa lokhu kwenziwa ngamabandla aphikisayo afuna ukuthi uhulumende akhangeleka engani uphahlameza ilungelo likaZulu.
Kodwa abebandla le-MDC bakuphika lokhu. Sizalethulela ezabatsha ezamasiko lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokulabantu abedlula amathumi amane 44 asebetholakale belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Abafika phose amathumi amabili sebesilile kuthi njalo abane babhubha. Okwamanje sokuhlolwe abantu abafike phose inkulungwane ezingamathumi amathathu 27,059. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City abantu abedlula izigidi ezine lengxenye 4,651,000 sebetholakele belomkhuhlane lo. Abanye babo sebasila kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 312,000 babhubha. Kwele Melika sokulabantu abafika phose izigidi lengxenye abalomkhuhlane lo. Sokwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu 89,000. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi luzaqhubekela phambili uhlelo lokuhlala ezindlini kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kukhangelelwe ukuthi uhlelo lolu luzahlolisiswa ngemva kwamaviki amabili ukwenzela ukuthi uhulumende abone inyathelo angalithatha. Kulabanye abantu abakhonona ngohlelo lolu, kube labanye njalo abaluthakazelelayo besithi lunceda ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane lo. Uhulumende uthi izikolo zizavulwa kancane kancane ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende uthi abaloba imihloliso yibo abazaqala ukubuyela ezikolo. Kodwa akucaci okuza kwenziwa ngabantwana abalokhu behlezi ezindlini abakhangelelwe ukuthi balakho ukufunda emsakazweni we-ZBC. Uhlangothi lwezemfundo luthi lusahlela indlela yokwethula izifundo emsakazweni nxa uhlelo lokuvalela abantu ezindlini luqhubekela phambili. Omunye wabakhala ngalokhu nguNkosikazi Chipokumbo ohlala esiqintini senduna uTategulu eCholojo.
Akula ma-radio, akula ma-television, ne-network yangkhona iyahlupha. Vela akula station se-radio esibambayo, la ma-radio yangkhona abantu kabalawo. Besicela ukuthi i-government ngabe yahlala phansi bebonisana ukuthi thina esikomnyambambile abethu abantwana bazathola njani lezo zifundo ngoba kunzima. Abantwana sebebuyele emuva kakhulu ngokungafundi. Besicela sibili ukuthi i-government ilwise ngamandla wonke ukuthi izifundo lezo zifinyelele ukuthi zifike ngapha kwabethu abantwana. Ngoba singelayo imsakazo, singelayo ama-television, singelalutho nje singabantu nje.
Uthi impilo yabantwana isengozini.
Buhlungu ngabantwana abangafundiyo la ngokuthi i-government iplan ibuyele emuva, abantwana bebuyele emuva. Abanye bayabhala i-O-level, abanye babhala i-A-level, abanye ngo-grade 7, bazabhalani vele kathesi kuyini abazakubhala. Hayi, besicela ukuthi i-government ibone iplan. Siyacela sibili.
Omunye njalo umzali ongumbalisi uNkosikazi Nomathemba Ncube uthi kunzima ukuthi abantwana bafunde besebenzisa ubulembu be-internet.
Uhlupho olukhulu yikuthi ayisibo bonke abantwana abalamafoni angena i-WhatsApp. abakwanisa ukuthi bangene ku-internet. Uhlupho lwesibili ukuthi i-internet yona ngwayo ukuthi beze bekwanisa ukuthi bayithole iyadula. I-Wi-Fi iyadula ukuthi balutshana abantwana bangakwanisa ukuthi bajuselwe i-Wi-Fi yokuthi bangene ku-internet. Singathi besebenzisa ama-bundles angkhona ayadula. Abantwana vele basuze bekwanisa ukuthi bethengelwe ama-bundles ukuthi bafunde besebenzisa i-Wi-Fi ezindlini. Njalo amagesi awatholakali lula, amagesi ayahamba, ayisikuthi ahlezi ekhona. So kuthi ukuthi isikhathi esiningi abasuze befunda ngenxa yokuthi i-Wi-Fi izabe off, kuyabe kungela internet that yabe ikhona ngaleso sikhathi.
Ingcwethi ebona ngokwethulwa kwemibiko ebulenjini be-internet, umnumzana Robert Ndlovu uthi kunzima ukuthi abantwana besikolo basebenzise ubulembu be-internet.
Khathesi kula ama-frequencies amaningi ngabe bayangenela kuma-data prizes la ukuthi benelise, ngoba nto embheka nje manje i-700 megabytes ngenyanga it's about $200 iconnect. Ingaphathisa kakhulu dube nxa ufunda into ye-audio singabonani, ungala kubonani, kube i-audio nje like ama-podcast. Uyabona ama-podcast ama-audio lessons. Kodwa ungavele kube le-video, i-video iyadliphendula.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemfundo luthi abantwana balakho ukufunda okulesi sindo nxa kusetshenziswa imisakazo. Luthi kunzima ukusebenzisa ubulembu be-internet ngenxa yokuthi akula mali. Ezinye iziphathamandla zikahulumende labalandeli bebandla le-ZANU-PF bacabangela ukuthi amalunga ebandla le-MDC athunjwe ngolwesithathu atholakala etshaywe kabuhlungu akhuluma amanga. Abanye abakhuluma ngalokhu ngumnumzana Energy Mutodi, umsekeli womphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana George Jaramba ozibiza ngokuthi nguJamanda ebulenjini bokuxhumana obeTwitter labanye abambalwa. Bake bakwethula abanye babo lokhu kuze kuthunjwe uDokotela Peter Magombeyi owayekhokhela inhlanganiso yabodokotela ababekhalala umsebenzi. UDokotela Magombeyi watholakala ematasatasa egangeni etshaywe kabuhlungu njalo wahlatshwa ijekiseni ngabantu abamthumbayo abacatshangelwa ukuthi babedlelana lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Okwenziwa kuMagombeyi sokwehlele unkosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiro lonkosazana Netsai Maroba abathunjwe ngolwesithathu betshengisela eHarare. Umutodi uthi abantu laba abathi bathunjiwe bazenzisa.
These abductions are being used by opposition leaders to ensure that the government has a bad image, government is seen as torturing its citizens and breaking international law.
Ukuthunjwa lokhu kwenziwa ngamabandla aphikisayo afuna ukuthi uhulumende akhangeleka engani ukhahlamiza ilungelo likaZulu njalo wephula imithetho ehlonitshwa ngamanye amazwe.
Deciding on a military intervention against Zimbabwe. And they are entertaining these hopes.
Bafuna ukuthi amazwe anjengelizwe leMelika lijezise eleZimbabwe ngokungenela ngebutho elizweni lethu, hatshi izijeziso zenotho kuphela. Yikho abakufunayo abantu laba, abafuna sihlaselwe ngamazwe asisondayo.
Uthi kukhanya engani abantu bayathumbana kubandla le-MDC njengoba kulokuxokozela kubadlaleli.
Haven't you seen that Monzora is taking a huge chunk of their membership? Chamisa is also has also some support. Monzora, that Monzora has some support. That Thokozani Khuphe has some support.
Abone ukuthi uMonzora ungubutsuri lo Thokozani Khuphe sebezibambile kubandla leli. UChamisa laye ulabo abantu kodwa kulokuxokozela okumangalisayo kubandla leli.
They start alleging that they have been abducted by the government so that the government has a bad image and is criticized by international players. So
bahamba emaphandleni lapho abafika bezilimaza khona bese behlaba umkhosi bathi bathunjwe ngabantu abadlelana lohulumende ukwenzela ukuthi uhulumende achothozwe emhlabeni wonke jikelele.
But they only cry when it comes to the camera. These are comedians who are trying to create a bad image against the government.
ungabahambisa kudokotela kuvela sokalo ukuthi abantu laba bayasiphilela bayabobotheka njalo bakhala kuphela bengabona amakhamera abantu laba bayadlala nje engani ngabalingisi bayadlala sibili
and trying to remove a constitutionally elected government through hook and crook.
Kodwa ke abasekela ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa bayakuphika lokhu. Omunye wabo ngumnumzana Edwin Ndlovu ohlala kobulawayo.
So manga abantu bathunjwa bayethaywa bahlukunyizwe badliswe ingcikeza laba amantombazana abathathu yikho okwenziwa kibo bathathwa ngamapholisi ingani bayabotshwa kanti bahanjiswa kumilishiya ke yezana PF ibabaya abathotshayo babachaba abalimaza sesibonile amavidiyo sesibonile lezithombe ukuthi yinto eyenzakalayo basesibhedlela bazwa ubuhlungu la amantombazana amathathu.
Amapholisa adikazi lutho ngokuthunjwa kwabantu abathathu laba abadlaliswe esibhedlela okwamanje. Kulabantu abaningi abathunjwa ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi leminye iminyaka ilizwe leZimbabwe selibuswa ngabantu abansundu. Abanye babo lokhu bengabonakali kucatshangelwa ukuthi babulawa. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi kumele kuphenywe ngabazimele bodwa ukuthunjwa lokukhahlanyezwa kukankosazana Joanna Mamombe, unkosazana Cecilia Chimbiri, lonkosazana Netsai Maroba abathunjwe ngabacatshangelwa ukuthi ngabadlelana lohulumende weZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Unobhala webandla leli obona ngezokulondolozwa kwamalunga unkosazana Maureen Kademaunga uthi kumele luphenywe lolu daba ngoba kwephulwe ilungelo likaMamombe omele iHarare West edalela eParliamente labanye bakhe.
Chatiri kungotaura ndechekuti vanhu vedu vakabatwa paroadblock paiva nemapurisa
amapolisa athatha abantu laba kuroadblock bahanjiswa eHarare Central Police Station emapoliseni njalo lanamuhla kasiguqukanga kunkulumo laba bantu bathathwa ngamapolisa kumbe ngabezomvikela bahanjiswa enkambeni yamapolisa basuswe enkambeni basiwa egangeni lapho abahlukunyiswa khona bedliswa ingcekeza yomuntu banathiswa imichemo yabo bephathaphatha langezitho zemizimba yabo zensitha
kunwiswa wethi hawo pamwe chete nekubathwa zisina kunaka panhembo zawo.
Uthi lokhu kwephula iziqondiso zomthetho womhlaba wonke jikelele okulondoloza ilungelo labesifazane owe-Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women lokuchaya abantu. Umnumzana Henry Chimbiri uyise kankosazana Cecilia Chimbiri uvumelana laye.
The police are not supposed to allow such a thing where they arrest.
Amapholisa akumelanga bavumele izehlakalo zalolu hlobo zisenzakala ukuvumela izigilamkhuba ukuthi zithathe abantu abayabe bababuphile. Kuyasibonisa ukuthi akusela mthetho osalandelwa elizweni. Angisawathembi amapholisa mina lanxa ngangiwathemba esikhathini sangemuva. Akusela za police charter eZimbabwe. Uhlupho olukhulu elizweni lubangela ngumbuso oesilawo. Ilizwe kalisawulandeli umthetho. Izenzo zabo kaziguqukanga kodwa uZulu kakubone lokho.
In Zimbabwe are failing to understand this rogue element.
Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Mlindelwa Mancitshana laye uthi kungumbono omuhle lowo.
Eminyakeni esanda kwedlula sikubonile njalo bethembisa eDavos ukuthi hayi sokulamakomiti abekiweyo kodwa lanamhlanje lokhu isicathulo sikhala ndawonye nje lothe wazama ukuthi uyakhonona ngalokhu nalokhu awela kusasa kaliboni. So ukuthi sikhangelele ukuthi kuzaba lo mehluko ozalethwa ngulo onguye okudalayo futhi lokhu angikuboni kuyinto engathembisa uZulu weZimbabwe.
Uthi kuyadanisa ukuthi ukuhlukunyezwa kwabantu eZimbabwe kuqhubekela phambili loba uMnangagwa wasusa owayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe esikhundleni esithi uzalungisa konke okubi ayekwenza.
Sokuyinto esobala ukuthi ingwe ayiwatshintshi amabala ayo. Imisebenzi yabadala ivele iqalile khatshana yobuncindezeli udlame locuku ebantwaneni beZimbabwe. Isihluku esenziwayo siyaqhubeka ngoba kuyiso phela esibenza babe lokho bebambe intambo zombuso.
Ibandla leMDC lithi nyakenye kube lamalunga abo afika phose amachumi amahlanu 49 ahlukunyezwa ngabacatshangelwa ukuthi badlelana lohulumende weZimbabwe Okhokela uhlangothi lwezokukhitshwa kwemibiko kubandla leZANU-PF umnumzana Tafazwa Mgwadi uthi kuyinto eyayihleliwe njalo bazinyamalalisa abathathu laba njengalokho okwenziwa ngudokotela Magombeyi lonkosazana Samantha Gonyeti Kureya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcweti kwezemithi ezidabuka kwele Melika lakwamanye amazwe akhoqela ele Germany sezihlolisisa umuthi wakwele Madagascar okuthiwa welapha umkhuhlane we-COVID-19. Ele Madagascar lithi umuthi lo uyasebenza okumangalisayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Lingalitshona njani zulo muhle lapho elikhona endaweni zonke zomhlaba ezijiyeneyo. Lamhlanje ke sibamba udaba lwesithembo. Ngilo baba uMnqondo Banzi Magonya, lo mama uSakhile Liline uMadube. Lezi ke zingcweti zamasiko esintu. Siqale ngawe Madube, isithembo usibona njani mama?
Khathesi hayi sokuhlupha ukuthi umuntu angaphunguka lesithembo. Yeye bakhona abasabakholelwa kesi sithembo but awusavamanga ukuthi sekule mikhuhlane eminingi ekhona engafuni ukuthi abantu bengaba sendaweni eyi-1 beshiye ubabo oyi-1 ngesikhathi esisodwa. But kudala kwakungaso problem, ogogo bethu babephila kunesithembo. But hhayi insuku esesiphila kizo lezi sezi-wrong, isithembo hhayi asisasebenzi.
Ye, Magonya, nantu daba lolubona njani ba?
Hayi, ngiyamuzwa umama uMadube mfowethu. So kuthi ngakuthiwa uyelula ukuthi kuyini ngensuku zalamhlanje okwenza isithembo kungasilungeli. Ngaphandle kwemkhuhlane yonale ingulamakhwaphela somkhuhlane ukuthi ngumkhuhlane oqalwe ngumgabe umkhuhlane oze lamangisi ingula makhwepha ivele ikhona. Lokana kuthi umama uyenaba nje ukuthi ke sizwe ukuthi kanti khona okwenza ukuthi isithembu ethi yena izolo besiqondile ngensuku zabobaba mkhulu namhlanje kasisaqondanga kuyini.
Madube, umphendule kunabo.
Ngizazama ukuthi ngichaze kabani. Ngensukwini zakudala isithembo sasisebenza ngendlela ezijetshineyo. Ngizanika umzekeliso wokuqala. Ensukwini zakudala kwakukwanisa ukuthi udadewethu angayendela koNdlovu ayende angatholi inzalo. Abantu bakoNdlovu babevuma ukuthi mina ngingumnawakhe kaMadube oyendele ngale. Ngiyakwanisa ukuyathathwa futhi nguNdlovu sibe ngabafazi ababili kuzala umntwana. Phinde futhi kwakusikhangelwa ukuthi koNdlovu kule nkomo abantu bakoNdlovu ngabantu abanothe njani esipayeni, abantu abaveli benjani. Kutho ukuthi kuyabe sokukhwa kumkhala abadala ukuthi babe besithi uNdlovu vele ngumuntu okumele ukuthi uyathatha abafazi ababili abathathu njani inkomo zikhona yalobola. Kwakuyilokhwana ukuthi sisindo sokuthi xa kungokukhumalo ukhumalo vele uyabe ilabafazi abaningi njalo ule nkomo kuyalinywa kuyadliwa kuyasuka kutho omama bekhona khonapho bebaningi abantwana bezele babaningi umuzi wakhiwa waba umuzi omkhulu olesi sindo lokuhlonipha. Khathesi ukuthi sithi singomama siye kugcwala koNdlovu sigcwale sibe ngu-2 sibe ngu-3 nemikhuhlane le sikhona nempilo esesiphila kuyo kulezi nsuku hayi akusavumi njalo asiselasi sinikelisanisa silabomama bethu ukuthi babekwanisa ukuthi sibe ngabafazi bakaNdlovu bengu-4 bezwane bephile kuhle abantwana babazali bakhulile khonapho babakhulise kuhle bangena isikolo baze bayende kube chain kube njalo kungelolwane. Manje impilo esesiphilakathi singabe sibe ngomama ababili kubele ngizwa ukuthi awuke watshontsha ngayo vila kubi writing. So isithembo sasibasebenzela but this hayi asisebe.
Ye baba Makhonya.
Hayi ngiyamuzwa umama uMadube lapha. Engikubambayo sekuthini izolo isithembo besilungile ngoba yokusenzakala ukuthi umnunzana athathe umadube umadubezi efike ekhaya lapha aswele inzalo. Xa umadubezi eswele inzalo ke umna wakhe ube uyeze ekhaya lapho ukuthi azomzalela abantwana. Eladeni bakhona abafazi ababevele inzalo bengabilayo. Njengoba nje lalamhlanje asesekhona abanye umama ukuthi inzalo kabalayo.
Hayi, udaba lethu luma lapha kwalamhlanje. Ngithatha leli thuba ukuthi mbonge ubaba uMnqondo Banzi Magonya, lo mama uSakhile Liline uMadube, lezi zingcweti kwezamasiko esintu. Kasihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko wenu.
Soke isikhathi sabatsha.
Yebo 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 mthakazo muhle Zimbabwe muhle yikudibana nokuhlelo labasakhulayo ngingumayigobe namhla kuhlelo sixoxa ngomkhuhlane wecoronavirus sixoxa lonkosi khona Dibidi womsakazo wecommunity podium TV Dibidi ngiyakwamukela kuhlelo ukubona njani lokho okusanda ukwethulwa nguhulumende esithi uhlelo lwe-lockdown luzaqhubekela phambili ngokwesikhathi eside eZimbabwe
singakhangela ku-first lockdown ye-21 days kwakule ndaba zempuphu kwakule ndaba zokuthi abantu abaselazimali khathesi sesikhangela lo daba lwamanzi kobulawayo council announce ukuthi khona izakhamizi zithola amanzi kanye ngeviki so uhulumende i-extension isigezelelwa okungaziwayo ukuthi iphela nini kuthi ukuthi sokumele uhulumende la yenza imizamo yokuthi khona angenele endabeni ezi-affect abantu.
Sizwe umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende uzavula isikolo ngesikhathi esimfitshane esizayo kodwa bazakwenza ngama-phases beqalisa ngalabo abakumele babhale imihloliso yabo. UZulu uthini mayelana ngalokho?
Daba lwezikolo lelo luyahlupha kakhulu, izakhamizi sixoxisana lazo ziyabuza ukuthi izikolo zona zivulwa nini, ababhalayo kakhulu bazabhala njani ngoba sinazelele ukuthi izimseki ngesikhathi kuvalwa i-lockdown iya extenda ukuthi abantu sebengakwazi ukuthi bebhadale ama-exam fee lama-center fees wona lawo. Kodwa esikubonayo ukuthi abazali information yona leyo bayithola namuhla, ama-students lawo sokumele ukuthi bebone ukuthi bayalungisele lapho imhloliso yona leyo njengoba kuthiwa izaba khona ngoba emavikini adlulileyo izimseki bikhuluma ukuthi khona ama-exams kaJune afowadwa nge-4 weeks na izinto zingatshintshanga. Njalo okuhlupha abazali ukuthi abantwana bazasuka njani besiyizikolo zabo.
Kulezinye izikolo eseziqalile ukusebenzisa ubulembu obe-internet, ukubona njani lokho?
Uhlelo luhlelo luhle kakhulu kodwa mase sikhangela kwela kithi eZimbabwe kuba lohlupho ngoba sibonile abama private schools sebeqalisa uhlelo lolu njalo abazali bayabhadala ukuthi bebe lohlelo lalolo njalo ukuthi babe la i-internet ezindlini njalo lalawo ma-gadgets okusebenzisa. But mase sikhangela nje uZulu kujikelele the ordinary person kuba nzima kakhulu ukuthi abantwana bekwanise ukuxhumana labo abalisi babo ebulenjini ngoba ababalisi esingathi ngaba bafundisa ezikolo zikahulumende abalawo wona ama-computer abo esingathi bayathengelwa uhulumende.
Kulabantu abakhuthaza uhulumende ukuthi aqale phela ukusebenzisa ama-radio kanye lama-TV station ekufundisweni kwabantwana esikolo. Awusitshele umbono wakho.
Umbono wami uhlelo lolu luhlelo oluhle kakhulu. Umbono wami ukuthi kungcono ukuthi kwenziwe ama-station akhangele kweze-education singahlanganisi lala ama-station esivele sila.
Thanda ukubonga umnumzana uNkosi Khona Dibidi ngokuthatha lesi sikhathi ukungena kuhlelo. Sokazo muhle sesifikele emaphethelweni ohlelo namuhla sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lomkhuhlane wecoronavirus. Ofisi uxhumana lami lakho kungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3 yona username yami. Kwanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili khonapha emsakazweni weStudio 7 olevalelisayo ngemjabulo. Igama lami ngumayikhobe mthwakazi omuhle Zimbabwe omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sike sizwe namhlanje ukuthi uNtukamele Ngomo usiphatheleni kwezokholo lwesiKristu.
Soko isikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Igama lami nguNtukamele Ngomo. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakholwa iNkosi ligcinile.
Usiphatheleni namhlanje.
Bengifuna namhlanje sikhangele lumbhalo okuMarko chapter 4 iverse nga 35 siyefika kuverse 40. Indaba ejayeleke kakhulu uJesu ethulisa isiphepho. Ngibale lapha. Ngalolu suku sekuhlwile wathi kibo asiwelele ngaphetsheya. Ngakho bathiya icuku bamthatha bahamba laye njengalokhu ebesemkolweni eminye imikolo yayilaye. Kwavuka isiphepho esikhulu somoya amavingo aphoseka emkolweni waze waqala ukugcwala. Kodwa yena wayelele emqamelweni ngemuva. Bamvusa bathi mfundisi kawukhathali lokuba siyabhubha na. Wavuka wakhuza umoya wathi kulo ulwandle thula uthi zwi. Umoya waqhamuka kwaba khona ukuthula okukhulu. Wathi kubo kungani lisesaba kangaka na, kalikabi lakho ukukholwa kangaka na. Ngiyakholwa bazalwane namhlanje ukuthi nxa sikhangela lindaba siyazibona lathi siphakathi kwayo. Nampa abafundi bakaJesu lo Jesu bephakathi kwesiphepho esikhulu amavingo ayesephosela emkolweni wabo amanzi usugcwala lomkolo ungakuduka. Into yokuqala efika engqondweni yomuntu ikwesaba okukhulu kakhulu. Sonke nxa siphakathi kwesiphepho, sonke nxa siphakathi kwento esinika inkinga empilweni, sonke nxa siphakathi kwenkinga enkulu kakhulu singakwazi senzeni sesididane ingqondo. Akula kudla ekhaya, kuyaliwa ekhaya, asikwazi kule COVID-19 umbe sutshele ukuthi ulayo. Inkalakatha yento le esenza sesaba. Nxa usizwa lindaba usuqalisa ukucabanga abantu ukuthi kanje uzibani sowabhubha ngalinto, kanje mina imtshado yadilika, kanje lokhu kwenzakala. Ngakho ukwesaba yikho okugcina kusibusa empilweni zethu. Kanti uNkulunkulu ufuna nxa singene phakathi kwesiphepha, nxa singene phakathi kwenkinga sikulande lokhu silokholo. Ilizwi likaNkulunkulu yilo kumele likuthwale uze uchaphe uye ngaphetsheya kwalinkinga ophakathi kwayo. Ilizwi likaNkulunkulu kumele likuthwale ngokholo uphutshe phakathi kwesiphepha, phakathi kwenkalakatha yodubo. Uthi usuphutshile usungale la ube lobufakazi bokuthi uNkulunkulu ungisizile. Ngithi kuwe vusa uNkulunkulu lo Jesu ophakathi kwempilo yakho. Nxa usuphakathi kwesiphepha ungagijimi enyangeni, ungagijimi uphaphatheke uzama amaqhinga akho, ungagijimi uthi hayi konke sokuphelile empilweni. Vusa uJesu osempilweni yakho. UNkulunkulu uyakusiza nxa usumvusile. UNkulunkulu kamangali ukuthi ah sokule COVID-19 lamsesesaba. Hayi kakunjalo. UNkulunkulu ayevele yazi ukuthi COVID izaba khona njalo uyakwazi lapho ezaphela khona. Njalo uNkulunkulu uthi kubo bonke laba abakholwa kimi ngizabavikela. Ngakho-ke namhlanje ngifuna ukuthi uvuse uNkulunkulu osempilweni yakho, ukholwe ukuthi uyakwanisa ukusikhuza leso siphepho, asithulise, sithule sithi zwi phakathi kwempilo yakho.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu sithandazela abantu abakho abazwilizwile lami ngithumayela. Sithandazela ilizwe lethu leZimbabwe. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuthi kuzo zonke iziphepha ezikhona sithi kizo thula zwi, lalela ilizwi likaNkulunkulu. Baba, siyathandaza philisa abantu abakho kulabo abalenkinga kumbe zimali kumbe kulwisana ezindlini. Akube lokuthula, akube lokuphiwa okuvelela kuwe ngegama likaJesu. Siyathandaza Baba, guqula izimo lesimo selizwe lethu, lesimo sabantu bakho abalaleli izwi lakho namhlanje. Ukholo lwaqalisa ukuphakama empilweni zabo. Baba, siyathandaza ukuba babusise kuleli viki elizayo, baqalisa ukubona ukusebenza kwakho lamandla akho empilweni zabo ngegama likaJesu. Niyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Spanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo.
Siyabonga Jahele Dala untungamile inkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje. Olivalelisayo ngoGibbs Dube.